kuyizika dzindaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 Ncwabakazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Jamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo ukuthi abakubutho bephile impilo engcono. Ikula eliza kuya ikhlola ukhetho kweleZimbabwe elenhlanganiso ye-Southern African Development Community Electoral Observation Team lizafika elizweni ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally kulokuthi bayenze umhlangano obukhangelelwe esigabeni se-Churu njalo ababotshiweyo basenkambeni ye-Glenview le-Putiriro. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fosai Maere ubekhonona enkundleni ye-Twitter ukuthi amapolisa avimbe i-roadshow yabo loba lanxa imikhankaso efanayo eyezanu-PF ivunyelwa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi amapolisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Machipisa lapho bavimbe imigwaqo ngapha behlabela. Unyathi uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenze loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Complaint was raised to the police. Police attended and arrested abantu abangu-40. So that is the charges they are facing. Ukuthi bona they were not supposed to have a car rally, but they were supposed to have a rally in Churu constituency.
Abantu abangu-40 bangaphi khathesi?
Abanye base Glenview police station, abanye base Putiriro police station.
Bayamiswa nini phambi komthethwandaba?
I can't say. We are still conducting investigation. Itsho kade ukuthi bona abe-CBC bafake i-notification ku-regulating authority besithi bona bafuna ukuba ne-rally e-Churu constituency. But bona abazange baye e-Churu constituency. They then had a car rally instead of a rally. Lapho kade kufanele ukuthi abantu babuthane khona bona the-car rally base basuka e-Glenview. Glen Road, Machipisa Road, bafika ko-OK Machipisa bayenza lilane sithi na-block traffic, baqalisa ukuhlabela bethanda ama-slogan. Yethi kade kungafanelanga ukuthi baye khona bona they were supposed to go e-Churu constituency.
Lo ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapolisa ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-CCC wobulawayo uMnumzana Swithani Chirodza uchasisa ngebhakane le-billboard ebelilo umfanekiso kaChamisa elitshisiweyo emadabukabusa kuleli dolobho ngesikhathi ibandla leli lisithi alikhankasi ngokukhululekileyo.
Ama-billboard ebesela malanga fakiwe lapha kobulawayo ngathi ukuthi duzane le-trade fair umgwaqo lo wematoposi ule billboard okuthi izakhamizi nxa zingene edolobheni bezikhanane lesithombe sikamnumzane u-advocate Nelson Chamisa njalo abavele airport ezindaweni zabo Woodville ezindaweni zabo Kingsdale endaweni zabo Orange Grove labo be dula tuzane lalapho kule billboard kaMnumzana uNelson Chamisa lapho okuhlangana khona uCardigan lo Airport Road asebembiza bethi uRobert Mugabe Avenue. Ye into enzakele mbona kungabe kwenzakele madabuka kusa isikhathini zabo 12 midnight ufika ubo 3 AM njalo kusetshenziswa amafutha awenza ukuthi ama billboard lawa abhebhe ngamandla. Abantu laba belungisa bebe lamaphepha agoqelwe ama sellotape ade besebenzisa nje amathochi ukuthi kubhebhe kulumathe. Lokhu sokulamalanga ama billboard la sesilamalanga sokulamalanga ama billboard efakiwe kodwa esikubonayo thina ukuthi into nxa isenzakala ilizwe lonke siyabe sicabangela bona amabutho asebenza nsitha ngoba siyazi thina esikhathi esidlulile ukuthi ungafika ukhetho ona amabutho asebenza nsitha alivamile ukuncedisa iZANU PF.
Selibikele amapholisa nanga lolu daba.
Ukureporta sizathi sesitshelwa zinkokheli ukuthi sithathe nyathelo bani kodwa esikwaziyo lapha kobulawayo ukuthi wona amapholisa abefuna ukuthi ayenze umsebenzi kodwa kusuka kube lelinye ilizwi elivela kubaholi beZANU PF liyabe libatshela ukuthi ungaze ucubungule leyo ndaba basop sichibani ukuthi bona amapholisa akakhululekanga ukuthi ayenze umsebenzi ngendlela efaneleyo ukutshengisa ukuthi abantu abasekeli Citizens Coalition for Change lawa amapholisa kakhululekanga lapha ezweni.
Lo ngumnumzana Sweden Chirotsa isikhulumele sebandla lesisisi kobulawayo bekhuluma icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Umkhokeli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo okuthi abakobutho bephile impilo engcono kulalokhu abaphila khona namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaChamisa lawa uwatsho embuthaneni wokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho emangweni weseke esikolweni seMadamombe eMashonaland East ngosuku lokunanza lokuthakazelela imisebenzi yabakobutho ele Defense Forces Day. UChamisa uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ilanga lanamhlanje sithi kumele amasosha aphile impilo engcono.
Ndaba tunda ukuthi masosha edu, mautho edu awe mautho enyika kwete ebata. Varemekezwe vachishandira nyika kwete kushandira bato.
Sifuna ukuba amasosha ethu abe ngamabutho elizwe hathi ebandla. Sifuna ukuba basebenzele ilizwe. Siqhakathekisa amasosha, amapholisa lensoli zikahulumende. Uhulumende wethu asifuni balwisane lamabandla aphikisayo.
UChamisa uthe uselungele ukungena embusweni ngevikezayo esithi indawo zonke asefike kizo abantu bafuna inguquko. Uphinde wasola kakhulu ukwalisa kwabantu ukuya emhlanganweni yakhe. Ekhuluma enkundleni yeNational Sports Stadium eHarare lapho abehlangane loZulu weZimbabwe ukuthakazelela ilanga leNational Defense Forces Day, uMongameli Mason Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uyabanakekela abebutho. Emhlanganweni namhlanje wabasekeli be-CCC iningi labo belikhala ngokuthi baphilela evalweni ngoba bengavunyezwa ukwenza imihlangano. Omunye walabo abasekeli be-CCC ngumnumzana Libhathi Mugwagwa othi akulula ukukhankasa bekhululekile kulumango.
Ah, vele meeting sometimes they are free manyama wazi baya manyama wazi asenze free hiyo problem because manyama wazi kuyangena abafana babona abafana bezani PF laba fiya wenza umsindo kuma manyama wazi afuna singene waya waya sina vafana ve tribute vaya ngena waya waya every word even ama kambe rala vafuna singene kuma kambe rala but kuma vanya wazi changene the problem kune ma words ayazingava problem isibele kwa fighting a problem
omunye njalo umsekeli we CCC unkosikazi Tendai Chijikamosi uthi bangathaba kwamagama nxa kungaba lenguquko yenkokheli engxenye kungaba lentuthuko kweseke
abantwana sometimes bahamba esikoleni bangabhadali inkinga ke lana seZimbabwe imali ayisebenzi kuhambahamba emarenini uhambe othengisa akuphumi lutho abantu bayalamba seZimbabwe sifuna ushamisa ukuthi angene
iyaqhubeka imikhankaso elizweni ibandla eliphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance uza lalo lisenza imihlangano emgwaqweni ama-roadshows kubulawayo ibandla le-ZANU-PF namhlanje velingenamhlangano ngoba abasekeli babo bebethe gwaqa enkundleni ye-National Sports Stadium benanza usuku lwabebutho ele-Defence Forces Day emkhosini okhokhelwe umongameli Mnangagwa lanxa uMnangagwa ehlala ekhuthaza ukuthi abamabandla ezombusazwe akhankasela ukuthola usekelo ukhetho benze njalo ngokuthula ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lababandla aphikisayo bakhala ngokuthi linkuthazo iphelela emlonyeni kungela manyathelo aqinileyo athathwa nguhulumende ukuvimba izihlakalo zodlakela loba ukuthenzisa labo abashushezela lokuphatheka kulolu dlakela kwezombusazwe
wona thina bakatwa utane muzewe athina utane muzewe tofambana tofambana
ngimele iStudio 7 ngikoseke ngumlondolozi Ndlovu
ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqukele uDr Strike Mkandla walwa kumpi yenkululeko ekuviyo lezipra yena othi ilanga elinanzwa namhla ele-Defence Forces liqakatheke kakhulu
bakhona siningi abadla uluju bakhona abazinqoqo zomlomo abantu abaphiwa ama-benefits nokuba ngamaqhawe abebandla elibusayo asithi nabasobaba ngumbuso ngasinyane kodwa kulamazifa amaningi angazange azize iy'mfanelo zabo abanye bababeka sokusiza beguguru awumsobula wabantu bangena esouth africa bangena umthwana bangena iganga lonke baningi ababalekayo kodwa bebe ngabantu ababekela ibili kodwa kulezi nsuku siyabona kugwayiza sokubuzwa khathesi ukuthi abantu be-high commander bezitra bangapi labo baphiwe izimota nobunye lo baphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kolizwe iminyaka eminingi kakhulu abantu sengamaxhobi evalukazi abazalwa ngaleso sikhathi nanzelela njalo ukuthi abantu be-high commander asitsho amazitra amaningi alezinto azenzayo achaya izindawo zamafutha abachaya lapho kulaba-plazi benza njani amacewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamakhaya phezu kwalokho izitra vuyebelo umbono wokuthi ababeni ngamazitha izizosekisizwe kuthathe izimali zabo kuze-dignitization bazifake bahle ama-business abo babekenzileleyo badathathwa ngukhulumende bachiquluza ii-properties zasithi thina-ke amapulazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazitha badathwa akukabuyise lakhathesi over 40 years late so asingeka sithi thina kuyafanana akufanani amazitha imfanelo zabo kawazinzana amazitha alwayo abanye bayizigoga abanye bathi bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akubafani kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi ngakhangela ku-army zafuthi kulamazitho amanye anezidla ezinto kumanditha kanyena abazuzayo ukuthi kwakhanye ukuthi ubuqhawe zabo kuyananzelelwa la but ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuze kwabonakala ukuthi umsebenzi bayawazi amazitho ayefundisiwe umsebenzi nabanye abantu abangene kohulumeni abanye bayachaze ngokuthi bathi bathenga izabo ngiyakwazi abami abangene izani kodwa bahanjiswa kusevotiniyeni eyijonini labo ziyindawo sihanjise izapho kuya kusenini but bathi bayananzelela babona ukuthi izaphule nolimi lwabantu abazangi ngoba iyabophisa isedu ngangali ichathisa ikhanda uzakhulumi ukuthi bake bayizapho so khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kumbe abahanjiswa kwatheni bacine ngichatha ukuthi babe ngamazapho lamazitha
lo ngumnumzana Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo lezibra obeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ikula eza kuyahlola ukhetho lweZimbabwe elenhlanganiso yeumanyano wemazwe akuzansi kuzwekazi le-Africa ye-Southern African Development Community Electoral Observation Mission lizafika elizweni ngolwesihlanu sokusele insukwana nje ukuthi luqhutshwe ukhetho, kubika umqondisi Dube.
Umongameli Hakainde Hichilema wakwele-Zambia kusikhundla sakhe sokukhokhela uhlangothi lwe-SADC olubona ngezombusazwe ezomvikela lokuthula olwe-SADC organ on politics, defense and security wethule umbiko lamuhla esithi iqula lokuyananza ukhetho kweleZimbabwe ele-SADC Electoral Observation Mission takhokhelwa ngwako waba ngumsekeli kamongameli welizwe uDokotela Nevus Mumba. Iqula le-SADC lizabe liseZimbabwe kulandelwa inhloso yenhlanganiso le ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluhambelana lezinqumo lezimiso ze-SADC kumalunga onke. Amalunga awe-SADC Electoral Observation Mission azabe efakwe esigabeni zonke zeZimbabwe ukunanza ukuthi isimo elizweni siyabe sinjani ngosuku lokhetho ngaphambilini kokhetho kanye langemuva kokhetho. Kodwa abacumula ezombusazwe abafana loDokotela Zenzo Moyo bathi vele seliphuzile iqula leli kuyafika eZimbabwe ngoba lingasoke libone konke okwenzakala elizweni ngaphambilini kokhetho.
Leli qembu kumele liqalise mhla ka 17 August, ama elections akukhona mhla ka 23, kubanika amalanga amahlani kusiya kwayisithupha ukuthi bakhangele ba observe ama elections ngezindlela balanda ukuya observe i voting process not i election process. Bekumele ukuthi ngabe vele njengamanje sebe seZimbabwe.
Umoyo uthi ukhetho loluluza ngesikhathi leZimbabwe lisiyathatha isikhundla senhlanganiso yobona ukuqhutshwa kokhetho e-SADC organ on politics, defense and security. Linguquko izakwenzakala emhlanganweni owe-SADC summit ozakwenzelwa edolobheni leLuanda kwele-Angola ngolwesine, lapho inkokheli egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eyabe ikhona.
Angiboni mina ukuthi bangathi beqeda ukudayina badla bonke besenza konke abakwenzayo in a few days time bese bebuya bona bethi ama-elections aweZimbabwe were not free and fair. Okwenza indaba yangkhona ibuye ibe nzima ukuthi emhlanganweni lo ose-Angola iZimbabwe izabe ithatha over i-chairmanship eye-organ on politics, defense and security, okuyiyo le i-organ ekhangela izinto ezihambisana lokhetho.
Noma nje amazwe afana leBotswana leZambia ayakhuza phezu kokhetho lweZimbabwe eminyakeni edluleyo, umnumzana Gideon Musonda okweleZambia uthi abakhengelanga ukuthi SADC Electoral Observation Mission ikhiphe umbiko ongahambelani lohulumente weZimbabwe phezu kokuqhutshwa kokhetho.
We are aware that elections in Zimbabwe are always highly sensitive and
sikhathazekile ngokufakwa kukaDokotela Mumba ngoba uthatha uhlangothi. Baningi abeZambia abakade bengathatha lesi sikhundla. Iqula le-SADC linanza ukhetho kumele libe ngelenelisa ukufaka ithemba kubantu beZimbabwe. Lokhu kumele kutshengiswe luhlobo lwabantu abakhokhela iqula le-Observer Mission.
Kodwa okhokhela intsha yezanu PF kobulawayo umnumzana Addington Mpofu uthi bayamukela ngenjabulo iqula le-SADC ukuthi lizibonele mathupha ukuthi kulokuthula kanganani eZimbabwe ngaphambilini kokhetho.
Yini lokhu kusijabulisa kakhulu ngoba bazathola isikhathi, bazathola ithuba lokuthi bezibonele ku ground, they will see on their own how peaceful Zimbabweans are, how peaceful our citizens are, lokuthi abantu wethu njengoba umongameli sichilo u president lama structures wonke awe ZANU-PF ayawutsho ukuthi we want to have a peaceful election. So leli lithuba lokuthi bebuye bezozibonela, lithuba lokuthi bezibonele ku ground ukuthi singabantu abanjani.
Kulokukhathazeka ngezehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela kwezinye indawo zelizwe okuguqela esigodlweni Harare lapho kwabulawa elinye ilunga elebandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change i-CCC ngabacazingelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF. Emasingo kuyona le iviki abasekeli be-CCC baphoselwe intuthu ehitshayo ngamapholisa ngesikhathi amabandla aphikisayo eqhubeka ekhala ngokuthi inkundla yokhetho kayilingani igelezela kubandla elibusayo leZANU-PF. Umsekeli kanobhala obona ngendaba ezenzakala owezakwazi le-Afrika unkosikazi Molipe ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi abone ukuthi ukhetho luqhutshwa ngokukhululekileyo njalo athathe amanyathelo okuvimba izehlakalo zodlakela esezisanda elizweni jikelele. Isiphathamandla sikahulumende weZANU-PF umnumzana George Charamba utshele iphephandaba leHerald ukuthi kulamanye amaqula avela phandle kwelizwe adinga ukuzophehla udlame lokudala isimo sokuxokozela ukuze bagcine besithi ukhetho belungakhululekanga. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Abatsha eZimbabwe bathi sebelungiselela ukuvota kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo, kodwa kulabanye babo abathi kabasoze bevote kukhetho lolu. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi selubaphuzele ukhetho ngoba bafuna kube lenguquko elizweni. UTabeth Milanzi ohlala eKwekwe uthi uselungiselele ukuvota.
Mina sengilungiselele ukuvota njalo ngiyawazi ukuthi ngivotela bani. Kodwa engikukhangelelayo ukuthi at least kube lokungezelela kwemisebenzi, i-standard of living ingezelele. Lathi izinto zike zibe easy, not ukuthi siyastruggla living, konke ukudla, accommodation, everything. Mostly okusa-affecta is the economy.
UCarol Moyo okubandla le-Movement for Democratic Change laye uthi uzavota lonyaka.
My advice to ama-youth ukuthi nxa sivota sinanzelele ukuthi sivotela abantu esihlala labo ezindaweni esihlala kuzo, like from our constituencies. Sivotela ama MPs ahlala kuma constituencies, ama councillors ahlala kuma wards, abantu esibazi sikwazi ukuthi nanxa sesilenhlupho sibadinga ngapi sibathola ngapi.
UPasho Rafael Sibanda ozancintisa kukhetho ekubandla le Citizens Coalition for Change uthi baningi abatsha abafisa ukuvota lonyaka.
Well, politics azila ukuthi uyisizindi kumbe njani, kuya ngomuntu ofunwa nabantu. Ngoba ngabe kuye ngokuthi basizindi njani, ngabe iZANU yakwanisa ukuphatha kuhlilizwe. Kodwa ngenxa yokuthi ayisiko okukhanyelwa ngabantu, iZANU yehlulekile kayifunakali. Ngakho ke abantu bafuna ibanje elitsha elikhokhelwa ngo-Forgiveness Onitshanisa.
Kodwa uNyari Pechani uthi abantu abaningi bazavotela iZANU-PF.
Ma bevota akumelanga becabange kabili okathathu. Ubaba Mnangagwa labo MP labo kansela bakhe yibo esibabona ukuthi are the right candidates ukuyenza umsebenzi lona.
Inhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center yenza uphenyo olujulileyo ngonhlangula lonyaka oluveze ukuba kulabanye abatsha abathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo ngoba akulanto ezaguquka bengaze bevotele abantu ababakhethileyo. Omunye wabatsha abangasoze bevote nguKhalistas Moyo.
To be honest, impumela yokhetho lwaseZimbabwe sonke siyayazi khathesi, so even abantu bengakayivota we may not say it out loud ubana ngubani ozanqoba, kodwa sonke siyakwazi ukuthi obawinayo ngobani. So nxa kunjalo yabe ngicithela nesikhathi sami ngisiyavota, kungcono ngizidingele imali yokuziphilisa ngoba ukhetho lokhu akuncedile kancane.
Bakhona abanjengaye abathi akuncedi lutho ukuvota. Umnumzana Thembelihle Mhlanga, ingcwethi yecubungula ezabatsha, uthi kumele abasakhulayo vote kukhetho oluzayo ngoba kunengi abaza kuthola.
Bona laba abathi abafuna ukuyavota, it's only that abaregistranga, but yiwe ekucineni ababebelokhe bekhala wese ukuthi izinto azitshintshi. Kuzatshintsha ubani wena ungatshintshanga? Ukuvota kuqakathekile, ukhetho lwana luqakathekile.
Wengeze esithi abatsha kumele behlolisise okwethulwa ngabancintisayo ukwenzela ukuba bevote kahle.
Akumelanga bakhangelele ukuthi sivotela ibandla liphi, kumele bakhangele i-potential ukuthi umuntu lo sengimfake phakathi laphana kumbe a certain leader at a certain level, nxa sengifake laphana izangisiza ngani ku-everyday to life, izaguqula kanjani esigabeni sami, ilizwe lami. Ngoba singaphonga uvota sivotela ama-political parties akusisindawo lokuyani.
Kulabatsha abaningi eZimbabwe okwedlula abanye abantu, lokhu yikho okwenza amabandla ezombusazwe ezame ngamandla ukuba abatsha bevote kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Yes, ke sizwe ke abantu ukuthi bathini kuStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi ke lila ukuthi lisixhume kuVOA Ndebele kuFacebook page, lingene njalo lakuInstagram lezinye indawo. Akusizwe ke abantu bebengelela abanye.
Kama ngumbuso Sibanda ivela elubana okwamanje bathi ngisebenzela lapha ebuswane haburoni. Ngithanda ukubingelela abaphumelela ba South Africa nabanye abasekhaya eZimbabwe edinga ukuthi isekele sibanda lomlaka uPiyane Mpofu labazukulu bonke nje ngajabula njalo ukukwamukela emsakazweni yestudio 7 kubingelele nomama mikonale edinga laye ngibingelele labangane bonke nje abazaba amuzibubonyolizitha bonke labomalumekazi lafana ekhetswa lafanele ukufane lafana ngizobingelela abazukulu bami abangapha uSadwen Mpofu laboprofesa Mpofu Noridi Mpofu labo bonke nje okuthiki ya ngibona ngani hhayi labaphowethu abasemdembesi le kwesibanda le hhayi ngibona ngani sebedele
ama nkosi lati Ndlovu wawuhlala sefulani entolongo la abamanje ngise-South Africa linjani balandeli linjani balandeli bafila balandeli lapho abantu bevote kahle lapho bevote kahle nami zobe nkolo esekelweni lokuvota lapho sizwanana abalandeli libuye lothi usuku leni lokuvota la abangane bami linjani lapho ukhayelihle Pritchard umfoka Ndlovu kahle sintuyadika ukuthi somo njani lapho umama wami usifelane sibanda u-right love labomalume bami ba-right love isandla sami uphumuzile moya u-right ndoze o-right hayi siyabonga abalandeli
ibizo benefit sibanda ngisukele uPhanye emsewele. Ngiyabonga kakhulu ukuba sekufine enkulu kakhulu yokubingelela isihlobo nabomalume nabokhulu. Sihlangana nje ngokuthala nzima kwethu lokhu nje ucala iganga but kungasekuthanda kwethu. Bengikhulekela ukuthi nje abalaleleyo nje lami ngingafisa lokhu abakufisayo ngendlela engifisa ngayo ngoba bengingathandi ukuba segangeni, bengithanda ukuba sekhaya. Ngibingelela kakhulu enkayi khonale, sibabingele kakhulu esilobela, sibabingelele ejotsholo odube phansi khona ngale sidlule, sibabingele kakhulu enyamendlovu ngobuningi ngezihlobo. Ngiyabonga kakhulu.
Laba-ke ngabalaleli be-Studio 7, le yi-Studio 7 esakazayo eZimbabwe lesizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. ULive Talk namhlanje uhlelo lwabasakhulayo ole The Connection sixoxa labatsha abaseZimbabwe ukuze sizwe imbono yabo ngokuphathelane lokhetho lokudinga amakhansela amalunga edala lephalamende lomongameli oluzakwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu mhlaka 23 Ncwabakazi. Singakehlukane zihlobo sike sibone indaba ebesikhokhela namhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamashumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla ele-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimodeni we-car rally. Umkhokheli we-CCC uNelson Jamisa uthi engavotelwa uzaguqula impilo yebutho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Walivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
Ye lingakhohlwa ukuthi sixhuma phela ku-email yethu studio7@voanews.com. Libone njalo ukuthi lilakho sixhuma endaweni esiningi ezijiyeneyo. Lapho-ke sikhuluma-ke kufacebook VOA Zimbabwe, VOA Studio 7, VOA Shona. Kuzobuya njalo ne-Instagram phela lingakhohlwa sike-Instagram page yethu ukuthi lingangena khonapho-ke libone esikuwethulela uZulu. Kuningi kakhulu esifisa ukuthi silethulele njenge-Studio 7 lixhumane lathi lakuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni sitshala ukuthi siliphakulele okumnandi okunye okumangalisayo umthembo sithembayo lowo. Siyabonga, zulukandaba.